Uhulumende uyathembisa ukuthi uzasincedisa ngemali esayicelayo kodwa ke uthi esinika ke ngokutholakala kwayo uthembisa ukuthi nxa konke kubambeke kahle kuyona le iviki kumbe iviki ezayo singathola i-$1.5 million ezaphathisa kulezenhlelo. Kanti uhlelo lwe-glass block sokulindelwe ukuthi uhulumende kube nguye otshela umphakathi ukuthi solusemthethweni sokungaqalisa ukuthi kusetshenzwe ngoba phela luphakathi kwekhampani ye-JR Goddard kunye lekhampani yezinwa ekhangele ngezamanzi. Kanti idolobho lakoBulawayo okwalo yikuvuma ukuthi lizathenga lawo manzi nxa esetholakala. Kanti-ke ukuthi idolobho limenyezelwe ukuthi indawo engelamanzi uhulumende wala wathi yena usememezele ilizwe lonke ukuthi-ke i-disaster ilizwe lonke hatshi iBulawayo kuphela. Kodwa-ke thina-ke idolobho besifisa ukuthi kuthiwe idolobho lakoBulawayo indawo-ke engelamanzi kwenzela ukuthi sithole uncedo-ke kuye uhulumende lazinye inhlanganiso ezizimele elizweni lezaphandle kwelizwe. Ukungamenyezelwa-ke idolobho lakoBulawayo njengendawo engelamanzi-ke sizwisa ubuhlungu ngoba soze sithole usekelo ngendlela besingathola ngayo ngabe kumenyezelwa ukuthi idolobho lakoBulawayo is the water shortage area. Into besiyifuna ukuthi uhulumende ayenze kodwa lokho esikhulumisana laye ukuthi kayimenyezelwe eBulawayo ime yodwa ngoba uhlupho lwamanzi koBulawayo kuthiyene lakwezinye indawo kuhlanganiselwe Harare. Kwezinye indawo amanzi ayabe khona behlutshwa ukuthi bahlanze bafake ezimpompini angene ezindlini zabahlali. Ikanti koBulawayo kuvele amanzi kawakho esingathi irota vele kasilayo kodwa-ke imithi yokuhlanza amanzi konke kukhona le infrastructure yonke kukhona kulungile kodwa okungekhoyo ngamanzi.
Njengoba uhulumende wenqaba lokhu kokuyi-water disaster area seliguqule njani indlela elixoxisana layo ngalolu daba okungaletha umthelela ongcono?
Ukukhulumisana lohulumende kakusonto elanga elilodwa, uhlala kukhulunyiswana. Ikakhulu thina njenge-local authority, so minister of local government u-honorable uDaniel Garwe kwezamanzi kulomasuka yibo esikhulumisana labo esikhathi sonke. Kanti lo minister of provincial affairs and devolution koBulawayo umama u-honorable Judith Ncube yibo abantu esikhulumisana labo. Yibo kambe izihambi zihambi wazwakala ekhuluma okhulumayo kodwa-ke thina kule ndlela esikhulumisana layo ngohulumende ikakhulu ngominister wethu we-local government lawa ngominister wezamanzi.